Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 7 kumpandula 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla kufe abantu abalichumi kwalimala abanengi engozini yokuchayana kwamabhasi amabili duzane legweru izolo.
Impilo bani ke yokuthi kumbe singathi lilizwe elinjani ke elokuthi amafutha asezakhwela ngomvulo wonke nje kumbe singathi ngeviki ngeviki.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU kanye lemela abathengi enakora zisola ukukhuphuka kwamafutha ezimota.
Amadokotela kodwa bona bavumanga, bayala enkulumeni basuka bachambela bathi khona bavumelani le nkulumo lezosasilazo.
Odokotela bathi kabayi njalo emsebenzini namuhla lanxa uhulumende esithi uzabajezisa bengekela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abalichumi kwalimala abanengi engozini yokungqikilana kwamabhasi amabili emangweni ophakathi kwedolobho legweru lelekhwekhwe ekuseni izolo. Amaphephandaba kahulumende abika ukuba ingozi le yenzakale phakathi kwebhasi yenkampani yaComan Deep ebivela kwele South Africa isiya eGokwe lebhasi yeGoversberg ebilubhekise eGweru. Amapholisa athi asacwayisisa. Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU kanye lemela abathengi iNational Consumer Rights Association sezisole ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota zisithi kwengeza ubunzima uZulu avele ebhekane labo. Ilitha yedizil eyodwa iqonge ngomgqibelo isuka ku-$12.42 yaya ku-$15.64. Ipetulo yona ikhuphuke isuka ku-$11.76 yaya ku-$14.97. Ngamanye amazwi ilitha ikhwele nge-$3.22. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Ncube uthi lokhu kuzabangela ukuthi intengo yezinto zonke ikhuphuke.
Iholo ke lisalela ngamuva okumangalisayo. Akusimangalisi lokhu ngokuthi sichile ekuqaleni ukuthi imali esiyisebenzisayo kumbe uhulumende ongathi yiyo okufanele kube yi-mode of exchange. Asiyo mali phela ngamaphepha nje kumbe singathi zinombolo nje ezitholakala kuma-accounts abantu ezingatsho lutho. Udube silalo ke ilololo kuhulumende kufanele alulungisise. Sibona uhulumende kalaleli kumbe kalasineke ngokuthi adinge imbono kwabantu abathize bese sile platform ke le kuthiwa iTripartite Negotiating Forum ebesikhangelele ukuthi uhulumende ke uzabuya ke athi nginkinga ngilenkathazo enje ngilodubo olunje singenza njani njengesizwe njengoZulu khona sizamnika amacebo. Sibona ke uhulumende lokhe nje ekhipha singathi ngama policies kumbe imithetho kumbe izinqumo engabuzanga bani ezenzela nje yedwa. Sibona laba bamabhizimisi njalo bayakhala bathi kababuzwa babona nje kumbe bazwa bavuka ekuseni bebale emaphepheni ukuthi uhulumende yikho lokhu osekunqumile.
Kuyini elingakuxwayisa ngakho uhulumende?
Owethu umbono nje ngumbono oleqiniso loba nje siyakwazi ukuhulumende kasoza ujabulele kathi ke thina sima leqiniso kasifuna uqamba amanga yikho besithe abantu kabaholiswe ke ngemali elohlonzi ngoba phela leyo asilo mali siyakwazi ke ukuthi umbono lowo asombono othakazelelwa nguhulumende ngokuthi uhulumende ubona kuza engani uza kwehluleka phela ukuthi athole leyo mali abhadale izisebenzi zakhe. Kodwa phela imali esibona ukuthi khona ilohlonzi imali engasoza ke ikhuphule ke suku zonke nxa kufunakala ukuthengakala amafutha. Sibona phela ezinye izindawo ukuthi lapho kusetshenziswa khona imali le engaphandle intengo ke kayikhuphuki suku zonke. Nxa singakaze silungisise phela ezomnotho wethu aluba ke siyacela phela abale mali elohlonzi sisebenzise lezo mali. Lo mbono awuthandakali ke kubantu abakuhulumende basibiza ngamagama bayasithuka. Bathi asoma Americans thina sihambe sehlale eAmerica nxa sifuna ukuhola ngama Americans basinika izinhlamba ezithize kanti liqiniso ke ukuthi le imali abayibamba ngamandla ukuthi abantu bayisebenzise kasiyo mali.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Amazwi kaMoyo agcizelelwe isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana Efihle Lancube.
Thina njengenhlanganiso yabathengi siyakusola kakhulu lokho okwenzakalayo ukuthi izinto zikhwele usuku ngosuku mihla lamalanga lanxa kungasimangalisi ngokuba vele imali yeZimbabwe kayisathengi lutho kayilamandla okuzimela ngakho ke izinto zibalekelana layo ithi siwa zona siya phezulu nxa imali vele ingasathengi lutho kwenzeka khona lokho noma kungaphe emhlabeni sile mali engathengi lutho engelamandla ngakho ke izinto ziyahlala zikhwela siya phezulu okuzabangela usizo olukhulu phakathi kwabantu abavele behlupheka kangaka kuyinto embi kakhulu eyenzakalayo esingayamukele ngokuthokoza la kancane njengenhlanganiso siyayisola kakhulu leyo nto eyenzakalayo siyasola kakhulu kwehluleka kwahulumende ukuthi ubonakala usebukele seyiyekelela izinto sokunguthela wayeka seyiyekela kusenzeka izinto ngendlela ezenzeka ngakhona abantu nxa bengazilungiselanga bona bengasukumanga bona akulanto uhulumende azayilungisa ngokuba layo mangele nje seyekele izinto zigiqika zihamba zisiya khona le lapho kufiwa khona abantu bazahlala osizini nxa bengasasukumanga balungisa lolu daba.
Kuchoni ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu empilweni kaZulu?
Ukukhwela kwamafutha ezimoto kuzafuqa yonke into isiya phezulu. Usizini uzaba lukhulu abantu bazalala bengadlanga ngoba bengasenelisi ukuthenga ukudla baza kwehluleka ukuhambisa abantwana besikolo baza kwehluleka ukugada izimoto bazaquma ngenyawo besiya lapho bafanele ukuthi baye khona kanti ke labo abezimoto abazagcina vele bengasenelisi ukuthi babe lezimoto emgwaqweni sesisiya lokho sibuyela emuva lapho sasikhona ngapho 2006-7-8 kanjalo into ebuhlungu kakhulu abantu bathwele nzima okumangalisayo kumele kulungiswe ngandlela thile kumele kulungiswe asoze sikwamukele thina njengenhlanganiso yabathengi ukuthi kuqhubeke kusiba ngalendlela kuzamele sibone icebo lathi ukuthi siveze ukuthukuthela kwethu ngalokho kwenzakalayo ngokuba nxa kungahlala kunje kuqhubeke kunje kusho khona ukuthi abantu bazaphela bazakufa bebulaya indlala.
Udaba lwemali entsha esesike sezwa kukhulunywa ngalo ungathini ngayo ingaphathisa yini
iZimbabwe kathesi ngeke ibe le mali yayo ezimeleyo ikuchitha isikhathi akukalungiswa umkhonomi ngendlela efanele ukuthi ilizwe leli libe le mali ezimeleyo ngakho ke selokhu kwaqinisekiswa ukuthi ibhondi kaliyindawo liyahlala sesibona ke lilahlekelwa ngamandla ngokuba abantu bengalithembi labo somabhizinisi bengalithembi umuntu namhlanje nxa ezuza ibhondi i20,000 i30,000 i100,000 usahambe ayethenga emgwaqweni imali yangaphandle ukuthi ayigcine imali yangaphandle yikho khona lokho kubanga futhi ukuthi izinto zibe zisiya lokho ezikhwela. Ngakho ke uhulumende kumele ayilahle nje lento yemali yeZimbabwe abuye lemalini ethengayo eyamazwe amanye omhlaba kuze kulungiswe i-economy ngendlela efaneleyo, kulungiswe ezomnotho ngendlela efaneleyo ukuza kwenza ukuthi sikwazi ukuthi sibe lemali yethu. Yebo kambi imali yethu kuzamele sibe layo, kodwa kumele kuqale kulungisiswe yonke into ikangakabi khona, kwendlalelwe hayi ukuthi ibekwe nje ifakwe nje ingelamandla. Kanti kokwesibili okuqakathekileyo ukuthi kuliwe lobugebengu, ngokuba bona laba bantu abakuhulumende kumba abangabangani babantu abakuhulumende ibabathengisa imali yeZimbabwe emgwaqweni beyithathela amandla ngokunjalo. Ngakho kuhulumende kumele simkhuthaze ukuthi kalwe lobugebengu, abuye futhi aphe amandla ezomnotho abuyele lapha ekhona ngokubuyisela imali ethengayo, hayi ukudlala ngabantu ngalendlela okwenzeka ngakhona.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lanxa uhulumende sithi odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi kumele babuyele emsebenzini namuhla nxa bengafuni ukujeziswa, odokotela laba bathi kabayi njalo bathi kabasoze bavume ukwethuselwa. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo uthi odokotela kumele babe semsebenzini ngehola lesishiyagalombili ekuseni namuhla. Amazwi kaMoyo agcizelelwe isiphathamandla sogatsha lweHealth Services Board umnumzana Paulinus Sikhosana.
Sahlala phansi savumelana ukuthi inzuzo yabo iza kuba njani. Amadokotela kodwa bona bavumanga, bayala enkulumeni basuka bazihambela bathi khona bavumelani lenkulumo lezi esasilazo.
Lali banike malini yeyi?
Sina as an employer asoze sikhulume ama-figures imiholo yabantu isanetika. Ya, kodwa ukuvumelana kwavumelana, kodwa odokotela bona abakontinua ngama-negotiations basuka bazihambela bakhalala.
Singathi manje kuya ngaphi konke lokhu baba Sikhosana?
Thina amadokotela sibaqhatshile ukuthi basisebenzeni, so bangabaleka emsebenzini. Ikhona imithetho esingayithatha thina njengabaqhatshi bamadokotela, bayakwazi nakho khonokho.
Indlela enhle yini yokwenza khonokho?
Bona ukukhalala babaleke sisakhuluma bazisukele baphume bahambe, ubona ngani kubalekile khonokho?
Wena ubona njani ukuthi baphuma silibahamba?
Ya, ngoba kwakumele ukuthi batsho laba bakufunayo kuze kufikele emaphetheleni akhona. Uma sivumelana sivumelane, uma singavumelani batsho ukuthi abavumelani le nkulumo ezizo. Ukukhalala usuke nje uzihambele, I think akula nhlonipho.
Umnumzana Paulina Sikhosana isikhulumeli siphathamandla sogatsha lweHealth Services Board. Uhulumende uthi uzamangalela odokotela laba emthethwandaba ophatha izindaba zezisebenzi labaqhatshi, kodwa odokotela bona bathi bazabuyela emsebenzini kuphela nxa uhulumende engakhuphula iholo labo ngezinga abalifunayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi oke waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mpoko usecele inkantolo ukuthi ibambe uhulumende ngamandla ukuthi amhlawule imali yempentsheni ephezu kwe $300,000. Iphephandaba leHerald lona lithi ikhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo elizweni isicele amazwe aseSadak ukuthi ayiphathise kumizamo yokuthungatha inotho eyantshontsho yafihla kulawo mazwe yizigilamkhuba zeZimbabwe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarbonani kustudio 7, mina igama lami Adolf Shaba. Mina into engizibuza ngayo ukuthi lo muntu abambiza ngomnangagwa lezanu PF yakhe bayenzani eZimbabwe? Ngoba ilizwe lipulisiwa lisiyaphambili kodwa lokho bezitshaya izifuba, bethembe khona ukuthi noma kubuye election bazojoji i-election ukuze behlale embusweni. Vele abazimiselanga nje nokwenza umehluko ezweni lakithi. Izwe lifa lisiyaphambili, sesibuyelile sesiback to 2008. Khumbule amanye amazwe ayaphambili, thine lethu libuyela 10 years back.
Njani kustudio 7 kumahlabezulu. Mina into endihluphayo yena le mali esokuthi iyabuya izangena engatshelwa abantu ukuthi imali bani. At least angithi abantu kufanele siphiwele ubama-3 months ukuthi sitade ama-features emali enale. So manje ngimazophe ukuthi ananswe nanso imali so siba isivumbuvumbu. Abantu laba kabasenzi bantu, angazi ukuthi bakwenzelani khona lokho, sho ukuthi sesingaphe ngojunywa nje. Hhayi kunzima.
Ngilobasani banani njani ngostudio 7 yento ngameni inkomo ndimini inkalaka ndingayiwe ndintaye neporo ndiwontaye neporo selepoto jale siwa phaya kwutitshi jagentsheka phaya ndiyisihaba ndinogala esiti yena oselepore kumatendeni yena nozibabo unawo mafeziyo iyo yena unawo mafezi ti wona wababhata mabhenki woga ndiyo wababhata koga ikoko kusele yena ndiyemabhizinesi ndiyemozesa ndabuya ndiyo zigwene ntayo ithi yena phela yena ukumangwe lukubulili mande.
Ngisenkayi lapho engikhona kosivalo, ngicela ukukhumbuza abantu bezanu PF laba bathu ngo-2030 babe belokhu bekhona embusweni ukuthi hayi madoda, uSmith wayesitsho njalo esithi angakafa ilizwe leli walithathelwa umuntu omnyama, kathesi unga lani kuzaliphelela abantu bezanu PF njalo lina lingcono wali abantu abamnyama njengathi sizaliphithiza kuphela chuma logawule nxa lingafanga lina.
Sanibona abantu bagidile njani ngezindawo. Hayi sibone izelizwe lokaligcina lokubutheka lisiyaphansi. Manje umnankagwa useyobuya wayethula lento ayihambele ngayo phesheya. Athi uyadinga ama-investors. Hhayi umnankagwa vela kula nto uyabe yilanda. Uyabe siyabuka indawo nje le siyabona nabangani bakhe. Nale mali ayitshontshayo abe yihambisa. Akula kuthi uyabe siyadinga ama-investors. Akhona nje ukuthi ukuthi abone ilizwe ukuthi alizovuka, hhayi Zimbabwe kula muntu ongayivusa. Lizovuswa mbani ilizwe? Lizwe kahle kahle lishota ngo-president. Akula president la. Umnankagwa ngeke ukuthi ngu-president, umuntu ongacabangiyo. Bona nje yonke into nje sebezama kuphela ukuthi maybe masingathi maybe kuzoluka. Akusekho into abaneshow nayo. Vele angeke bebe neshow ngoba into yokuqala vele bayatshontsha. Yena umnankagwa into yokuqala ngo-corrupt. Uzothi kule commission le efuna ukuqeda i-corruption. Kanti why ingabupheli umnankagwa sponti yasebenza? Umuntu obulala abantu kangaka, umuntu othumba abantu, umuntu okupha abantu kangaka. Why ingaqali ngaye ikopheni umnankagwa sponti yasebenza nale commission? Kanti kuboshwa kanjani kanti? Uboshwa wale bhadeli njani? Napa abantu manje sebeze bebulwaye nayo indlala manje. Indlala ibhokile ekhaya ngale. Yena ubhizi uzula ngale lokuzeni le imali le imali yelizwe. Isitendi le mali esiza abantu ngayo ethenga imithi esibhedlele, ethengela abantu ukudla. Into zitholakala ekhaya le. Mara yena ubhizi uhlala emoyeni njengenyoni. Ukothiwa ngumuntu ongalungisa ilizwe lalowo. Ilizwe vele ngeke lafana lokho. Abantu abezanu PF laba bagridi kakhulu and bonke ungathi bacabanga into eyi-one. Ayisikhathele thina yilaba abantu la. Ilizwe vele alila president. Amasela la ngeke ukuthi ngu-president, ngamasela odwa ama-president. Uzwa ukuthi aye uhulumeni uyazama, uhulumeni usebenza nzima, uzama ukuvuthelela umnotho. Kanti imali babeyitshontshelane, babebulelelane ilizwe. Ilizwe babelibulalelane. Kodwa lokho kwabodinga umuziphuthi mina kuzwa isibuhlungu. Yazi abazama ukukhuluma njengabantu mani. Yazi bengamane bekhulume. Yazi uZulu uphila nzima kakhulu. Abazama ukukhuluma njengabantu. abasiboni isimo esekhaya bona ukuthi isimo sinjani bekuvuka nje kusasa lipho ukuthi hayi ukhulumeni usebenza nzima usebenza nzima zikuphi ukhulumeni kamnangako usebenza nzima kanjani mnangako ethole izulu lapha ezulu bona bephasi betshiswa lilanga phansi bekuvuka kusasa ukuthi hayi ukhulumeni ukuthi usebenza nzima ye kodwa esibhedlela kokuqala kula midi bona bathembe kona lokuthi kona nxabele ukuzwa labo kumbe babuya ngapha e-South Africa bona bayaphetsheya bona babuya ngapho hayi kodwa le nto lena yazisusizi yazi especially njela kakhulu abantu abasekhaya laba mani abantu abangela abantu ababasebenzelayo ukuthi ma usehlelwe isimo esifana nalesi uyeza njani usibhekana naso njani isimo esinjani uba phila uyasibheka lo nyobunzima uyasuseceni komlilo just ma usweli iphilisi nje kwaleyo lako ukuthi unizama unqunda lowo buhlungu ah kodwa yazi laba abantu abangazwela abantu labo hayi
labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Sokutholakale amanxiwa edolobho elabhidlika eminyakeni ezinkulungwane ezinhlanu edluleyo enyakatho yelizwe lase-Israel. Idolobho leli libikwa lalihlala abantu abazinkulungwane eziyisithupha. Izibotshwa ezilitshumi lanye zeqembu labahlamuki besiTaliban kwele Afghanistan zikhululwe ngemva kokuvuma kwaleli qembu ukukhulula izizalwane zakwele India ezintathu. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Sokulomfakazi wesivili othi uzimisele ukuchaya imfihlo ephathelane lokukhulumisana kukamongameli Donald Trump lomunye wakhe wakwele Ukraine. Umongameli Trump wetheswa icala lokwethusela ele Ukraine ukuthi liphenye imisebenzi yenkohlakalo athi yenziwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe uHunter kwele Ukraine. Umnumzana Joe Biden ulakho ukuncintisana lomongameli Trump kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo nxa ethe wakhethwa libandla lakhe lamademocrats. Umfakazi wesivili lo uthi kuningi okwakhulunywa nguTrump okuveza sobala ukuthi wadinga uncedo lweUkraine ukuthi lingenele kundaba zombusazwe weMelika okuyinto engekho emthethweni. AmaDemocrats aphakathi kwemizamo yokususa uTrump embusweni esebenzisa uhlelo lweimpeachment. Ukuhlaziya loludaba sixhume umgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Ukuyatshengisa ukuthi udaba lolu lu-serious and uTrump I think this time around angiboni ukuthi uzothola indlela angaphunyuka ngayo lapha ngoba ama-Republican nabanye abalandeli bakaTrump bezama ukwenza ungathi udaba lolu alukho that serious ukuthi i-phone call yakhe lo Zelensky we-Ukraine ukuthi akulanto e-wrong abayikhulumayo. Kodwa siyabona ama-Democrats echushisa lolu daba ukuthi uTrump waphula umthetho ngokuzama ukufosela ama-Ukrainian ukuthi ayi-investigate uJoe Biden onguyo omchallenjayo kukhetho lwa-next year. So ukuvela kwalo owesibili othi naye ulolwazi ngaleyo conversation ngaleyo call yenzwa nguTrump lo president weUkraine kusho ukuthi kuyakhombisa ukuthi abantu be-intelligence ba-serious ngokuthi baqhubeke ngalolu daba lokuthi bancedise ama-Democrats ukuthi bamkhiphe uTrump ngoba vele kumele bam-impeach ngoba uphula umthetho.
Uthi wena uTrump kasoze enelise ukuphunyuka kodwa uza kwehluleka kanjani njengoba abebandla lakhe lama Republicans abayibo abalawula idale le Senate bemsekela.
Well, I think as long as more evidence ivela kwamanye amalunga njengalo whistleblower owesibili esizwa ngayo ukuthi naye usephumele egcekeni ukuthi yena ke ule direct information, ngoba loyana whistleblower ublower oqala uTrump ubezama ukuthi athi lo muntu ukhuluma nge-second hand information inzwabethi. So manje lo ophuma manje ukuthi no, mina ke ngikhuluma directly ngodaba lolu, ngakusho ukuthi wayekhona, either wayekhona elalela ukhulunywa nguTrump, ngoba remember i-White House ikhiphe ama-transcripts. I-transcript ekhiphileyo was not i-word for word okwenzakale ku-phone call leya. It was just i-summarization yabo yokuthi bathi hayi okay, ilokho okwenzakalayo. So now sokuvela umuntu othena wayekhona kukhona. So kwazibani, ngoba maybe mhlawumbe lo muntu ulama-details by detail, word for word, kahle kahle kwakhulunywayo. Ngoba remember, umuntu lo angeke aze ariske umsebenzi wakhe ukuthi aphumele egcekeni ngalolu daba if engakholeli ukuthi into ayaziyo or ayizwayo ngempela iyakhombisa ukuthi uTrump waphula umthetho. Ama-Republican angazama ukuthi amele esayidini lakhe la ku-Senate, but ekugcineni umthetho ngumthetho, nabo bazogcina beluza i-support from abantu abayibona babathumeza ku-Senate yakhona. So kumele labo bananzelele ukuthi aba-overplay isandla sabo to a point where ku-affect ama-constituents abo abarepresentayo ku-Senate, ngoba baku-Senate befakwe ngabantu.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika, sixoxela ekhonapha eMelika. Isigebenga somculo umehlo kaZulu ehlabela ke kamnandi lapho ingoma ithi izwe. Sihle phune ukudlalate lakhe elitsha. Siza kubalayeke kuhlelo Woza Friday khonapha emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu lithiye indlebe. Ukusiphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abalishumi njalo kwalimala abaningi engozini yokutshayana kwamabhasi amabili duzane leGweru izolo. Inhlanganiso emela isebenze ze-CTU kanye lemela abathengi inakhora zisola ukukhuphuka njalo kwentengo yamafutha ezimota. Odokotela bathi kabayi njalo emsebenzini namuhla lanxa uhulumende esithi uzabajezisa bengekela. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Mina lani asibeni sonke kusasa ekuseni o'clock ngo-half past six. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.